Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani balaleli be Studio 7? Mina ngumanzini weJacob kanapha nje embeleni kwalapha. Azi sidakekile ngomama lo uthwa ngumakhube lo Monzo. Sidakiwe ngabo. Angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Kodwa okusalayo ukuthi abantu laba libatshile ukuthi ukukhokhela abantu kupolitics ayisiyo nto yekhodi. Khodi ngeke isinike umuntu ofanele bana sikhokhele. Please, ukhuphe asizanga vele simvotele. UMonzora samlahla kuma elections. He's a poor hungry. So into a corner lapha ukuthi nalala. She thinks yena umbingxenye, she's a presidential staff uMonzora. Aga chane lati. Into ayenzayo nomakhuphe wakhe ivele ilo siba lozano phakathi. Vele abangazikhohlisa. Akula ngisho noma oyedwa. Mina lapha ngikhona siku branch ekhona abantu bonke abakhona bakhuluma okubuhlungu ngabo laba bantu ukuthi ngabe kuthiwa bayakwazi ukuthi into abayenzayo isizondisa kanjani ngaze labakhulumi lokukhuluma. Please abeke basixolele, asibafuni, asibavotelanga. Amavoti abo ahangazanga akhawunti ke. Amavoti abo nxa ekhawunti akuchamisa, then uchamisa becomes the president. Nxa engakhawunti lokho abawukhulumayo kuhamba kanjani? Please abake basixolele, asibavotelanga. Yebo kambe ngendaba yokuthi basupportwa izanu bakuparlamente, but bavotelwa ngubani? Bamelele bani? Hey, ake lisixolele nomakhuphe.
Nivuka njani abasakazi beStudio 7? Ngupeter koBhidi endunene. Ngisithi ngaqhuba kahle umhlangano wethu olisenzela wona, sibonga kakhulu ukuthi inkosi liphathise. Siyamangala ukuthi kathi uThokozane baqhubekela phambili lokho belusana lo Chamisa, kambe ama-MPs akhe akhethwa ngabantu. Abantu bona bami ngaphi manje uma sebethathelwa ilungelo labo lokuvota, sebethathwa kufakwa abantu abangazange bebavotele. Kodwa isiphetho kuzabonakala ukuthi indulo xaxwa kuyawe langa. Jike ngikhona pho kumahlasela sa channel uvuka njani Bhutiza sawuthi mahlasela nasiqe uvuka njani jike ngeSt Joseph Abraham Kathe sakholwane uvuka njani khona pho Bhuti ngithi pilipilo ende uzinanzelele nge-COVID-19 sadika Kethane Vusumuzi Mduduzi Losankosi uSipho Jiyana philani izinanzelela madoda i-COVID ayiphelanga.
Njani basakazi, thina silokhu sifaka lapha ama-audio to angini kadanga sazi ukuthi kuhamba, kodwa kuthiwa sikhuluma izinto ezisenhlizweni zethu. Xa sizikhuluma zisafiki, thina sifuna ukuthi kona sikhulume sibili ukuthi kambe shuwa lubaba lo bathi ngobaba Mnangagwa lo phela nguRamakopa lo ukhangele South Africa vele yena kakwazi ukuthi angabusa thini nguRamakopa. Ngoba kathesi kunjenje ufuna ukugijima ehlala phansi abumva umthetho ukuthi ye umuntu ozachothoza yena uyambuka. Uyayehluleka ukuthi abone ukuthi amatitsha ahala mali. Yena kakwazi ukuthi utitsha uqakathekile ngoba yena ukuzabe khona phana wahanjiswa imfundo. Kakwazi khonokho. Kathi yena uvalani, wathi yena ye abantu bazakhululeka, ikukhululeka khonokho. Abantu kabamthethisi, kabathethisi government yakhe. I-government yakhe kabasayifuni abantu. Two, laba bantu lokhu zini uMakhube lo Chamisa, hayi labo bonke bobabili bayizehlulekisa vele. Abantu bangazi bethi uChamisa sesambona thina vele. Chamisa laye ngeke abusa abantu, ngumtitisi kamgabe, ngumgabe omncane nalo uChamisa yenalo. Yenalo kalakatha kamgabe, ukungena kuChamisa kuya kumgabe straight mgabe lwa. Kula muntu ongenza kanje. So yena usuka khonale ebuyutini bakhe buyetatazele funa uzocansa phezu kwekhanda likamakhuphe. Mina abantu angikwazi ukuthi bayala lokhu besula uMakhuphe. Makhuphe usethengwe izanu, yesithenge izanu zehlulekela yodwa izanu, kodwa ithi zehlulekela khwapha i-opposition party akulalutho. Lese sikufuna kuphela eMathebeleland ukuthi abantu bakithi eMathebeleland ake lizame ukuthi lani ke likuqoqane libe yimbumba ke lithiyane lento lezi ezisishoneni. Kade kumbe kalizwa loke libhizi likhangela uChamisa. Lo Chamisa uzolisiza ngani njengoba vele asomntu wakini. 40 years loke sithwele nzima silamgwaqo kairoad akula. Kezi road lapho kulomdala khona unkomo ungahamba uhamba ngokuyi-street. Loke lingaboni. Lo nkomo laye futhi bona abazi bamenzela isithombe bathi ngufather Zimbabwe futhi abazange bamhloniphe. UChamisa nguye osiza kuya esilungisela ngapha. Thina asitshiyaneni labantu laba bangale baphetha kaThangana.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.